amalungiselelo angikhona wonke nxa ebekiwe abakhona kakulani uthole ungahlupha. Kodwa-ke into eqakathekileyo ukuthi khona okwenze kwazo kwafika kuleso sikhathi bekuyisisekelo sombuso welizwe leli. Nxa ngaleso sisekelo sombuso kuyikho kwakhulunywayo ku-GPA sokufakiwe sokukhona kulandelwa isisekelo sombuso kukhangelwa ne-ground yethu ukuthi minjani udlame lolu lungikho amboni ukuthi kule problem. Siyabe kuqondile ukuthi kube lalolu khetho abantu bezikhethela inkokheli zabo befake uhulumende wabo abamfunayo. Kodwa-ke nxa kungakabi khona isisekelo sombuso kathi siyabe siyagayidwa kwini njengoba sisuka kukho phela khona lokhuyana okwaliweyo okwabangela ukuthi khona kube ne-GPA.
Nanto-ke udaba Mnumzana Dube.
Ngiyamuzwa umkanda kuthoyo njalo akuthoyo kumqotho. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi lokhu President Mugabe ekhuluma engu-president weZimbabwe ekhuluma ezama indlela yokuthi athole ukuthi avike njani ukuthi kungabi le by-election yama-constituents la amathathu. Yizifiso zakhe ezokuthi mhlawumbe ukhetho lungaba khona nyaka ozayo ngo-March. Leso yisifiso, akusikho ukuthi yilo iqiniso eliza kwenzakala. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi ukhetho luvele luza kuba khona ngonyaka ozayo. Umthetho uthi wona iparlamente iphela impilo yayo ekupheleni kwaJuni ngonyaka ozayo. Iphela njalo ngoJuni ngoba yikho lapho kwafungiswa khona umongameli welizwe ekupheleni kwaJuni ngokhetho oluphelileyo. Kusuka khonapho-ke umthetho weZimbabwe uyasipha inyanga ezine ukuthi senze i-election. Ngemva kwalokho akusekho emthethweni lo hulumende yabe khona uyabe ingasekho emthethweni. Kunjalo nje kuliqiniso kumqotho nesadathi kwakhulunywa kwavunyelwana ukuthi sile nyanga ezingu-12 ukuthi senze ama-election. Kusitsho ukuthi next year ngoJuni kumele siye lama-election. Ama-election kodwa kuqakathekileyo ukuthi sithi sisiba lawo kumbe siba lawo ngoJuni kumbe siba lawo ngoJulayi. Okuqakathekileyo ukuthi sigcwalisele konke lokhu esavumelanayo ukuthi siza kwenza, sakubhala ku-GPA, saphinda sakucubungula, sakwenza kwancipha, sathi i-roadmap, sathi sizaqeda zonke izinto ezivangela udlakela, siqede zonke izinto ezenza ukuthi kube nobuqili nokudlikibezelana nokuthaya nokubhonkelwa kwabantu nokuthiswa kwemizi. Senze konke okuzakwenza ukuthi ukhetho lwethu lube lukhetho olungasaze kube nempikiswano ngemva kwalolo khetho.
Ye Mkandla, uyaluzwa udaba uMnumzana Dube lapho uyachasisa ukubana kumele kube lalokho okuthiwa ngesilungu i-road map. Nxa sikhangele okwakathesi asiboni ukuthi kungaba khona lokho. Uthini wena ngalo?
Hayi, ngiyavumelana nakho lokho okukhulunywa ngoDube. I-road map iqhakathekile, kodwa-ke i-road map yakhona kasibekeni i-constitution phambili, ngoba i-road map ingakwanisa ukuthi ibe khona namhlanje masinyazanyana kulandele zonke izinqumo nje ezifunakalayo ukuthi zenziwe. Bona amalunga lawo emathathu, into ehluphayo kuphela nje yokuthi-ke kukhuluma abantu ababili laphana, uMlumzana uThangirai lokhuzene lobaba uMgabe, yibo abakhulumayo kuphela laphana. UMtambara kulani ukalenzayo laphana. I-road map ayenziwe kube yinto eqondileyo starting ngayo nama-principles abe yiwa a-organized uMnumzana uWeltman Ncube ebe khona khona laphana njengoba engu-president wenye i-political party. Sibe sinanzelele ukuthi khona singakayifika konke ngalo kulama-events azakwenzakala in between wona lawa awe-referendum, ngoba ama-events wona lana angaveleke exegise laphana lalaphana. Abantu bekele ukuphuma bele constitution, akula khetho oluyabuya lwenziwe ngobana isisekelo sombuso yikho okwadabula ukuthi khona kufikela ngo-2007 kuyefika namhlanje silalo hulumende nalo owanguye wahlaliswa ngo-2009. So kusokufuna ukuthi khona kube le-constitution, isisekelo sombuso yisi sikhokuqila.